So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngomvulo mhlaka 8 kumbimbitho 2021 ngontungamili nkumo. Endabeni zekuseni lamhlanje
ubuhlungu uzathatha izikhathi ngoba uma ugwazwe ngesikhali usebuhlungwini.
Umgcini sihlalo MDC Alliance unkosazana Thabita Khumalo ubikwa elokela liswe esibhedlela ngemva kokuhlaselwa ngabantu endlini yakhe ngomgqibelo ebusuku.
Kusobala sibili ukuthi lobanje izikolo zizavulwa kodwa ke abanengi bazathola nzima sibili.
Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU ithi abazali abanengi abasoze benelise ukuhlawulela abantwababo imali yesikolo ekuvulweni kwazo ngomvulo. Umeli weHarare West edale lePhalamende njalo engoMDC Alliance unkosazana Joanna Mamombe labanye bakhe bazamiswa enkantolo namuhla. Zonke lezindaba lezinye siyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi akula muntu obhubhileyo ngomkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe izolo. Kodwa kulaba litshumi lanye ababanjwe lumkhuhlane. Asebebhubhile selokhe iCOVID-19 ifike kuleli bayinkulungwane elamakhulu phose amahlanu 1485 kuthi asebetholakale belayo sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane 36,271. Selehlile kakhulu inani labantu ababanjwa lomkhuhlane kulezi nsuku eZimbabwe kanye lasemhlabeni jikelele lapho osuhlasele khona izigidi ezedlula ikhulu 116 million njalo wabulala izigidi ezimbili lengxenye 2.5 million. Ezwekazi le-Afrika kona usubulele abedlula kancane inkulungwane ezilikhulu 105,000 njalo wahlasela abayizigidi phose ezine 3.9 million. Ibandla leMDC Alliance lithi umgcini sihlalo walo unkosazana Thabita Khumalo ulokela liswe esibhedlela ngemva kokulinyazwa ngabantu abamngenele endlini yakhe eSoweto kobulawayo ngomgqibelo. Abantu laba babikwa beqikeze emadabuka kusa batshaya uMakhumalo bamthathela omakhalekhukhwini bakhe kanye lempahla yendlini egoqela umabonakude. Babikwa njalo bemgwazile bamfafaza ngomuthi ongaziwayo ebusweni. Amapolisa athi aphezu kwalo loludaba. Siqoxele umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Umumo weZimbabwe awulunganga. Abantu abahlukumeza abantu kakhulu omama siyabazi ukuthi bafuna ukwenza ukuthi omama abaphatheke ngezamalungelo lezombangazwe bayo khalale bachiye sibuhlungu ngoba khathesi unational chairman wethu usesibhedlela uyafuthelwa ngitsho lemuli yakhe emdeni ithwele nzima imonga ngezilonda lokuhlupheka owenziwe ngabantu ababuye ebusuku bedinga yena kungenani sithi amapolisa kathungathe laba bantu baze babagole ngenxa yokuthi okwamanje singake sathi ngubani okwenze lokhu singabe sesibamba inhlwa ngekhanda siyapha iziphathamandla zomthetho amaphoyisa ukuthi lama CID the law and order bacubungule bagole lezi zigebengwa ngenxa yokuthi umuntu wonke eZimbabwe uvikelwa iconstitution emthethweni wonke umuntu fanele evikelwe ipersonal security yakhe isiqu somuntu fanele evikelwe yikho ke kuzatshengisa ukuthi uma amapholisa engamadola enzima bengasagolanga laba bantu babuye emthethweni sizagcina sesiphangisa ukujaja sisingani singamajaji sicela lokhu kwenzakale ngenxa yokuthi iconstitution yeZimbabwe ilomthetho ukuthi wonke umuntu ufanele evikelwe ngamapholisa ngitsho lomthetho
ukusimo bani kahle kahle uma Khumalo ungathi impilo yakhe isengozini enkulu yini
uba ngconywana iyathemba ukuthi uNkulunkulu uzasiphathisa ugakho esimini lesana esingathi abantu bayathuka ngoba hayi ungconywana sithemba nje ngokuhamba kwezinsuku uzazikhulumela ebonane lezihlobo labangano ephinde ebuyele emsebenzini wakhe njengeqhawekazi ubuhlungu uzathatha izikhathi ngoba uma ugwazwe ngesikhali umezo hatshi usebuhlungwini isikhathi lesi abantu abaningi kakabamboni ngoba usaphakathi kobuhlungu bengqondo lobenyama
uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. Kusenjalo umeli weHarare West edale lePhalamende olilunga leMDC Alliance uNkosazana Joanna Mamombe kanye labanye bakhe ababili uNetsai Marova noCecilia Chimbiri bakhangelelwe ukumiswa enkantolo namuhla lapho kuzahluzwa khona isicelo sabo sokuthi bakhululwe ngesibambiso sebail. Abathathu laba babotshwe ngolwesihlanu besetheswa icala lokwephula iziqondiso zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus ngemva kokwenza umhlangano lentathelizindaba phambi komthethwandaba kunyanga edluleyo. Abasekela uhulumende bathi abathathu laba bayazibophisa ngoba bahlala besephula umthetho ngabomo. Kodwa ilunga leMDC Alliance uMnumzana Edwin Ndlovu uthi ukubotshwa kwabathathu laba yikwephulwa kwamalungelo abo.
Isisekelo selizwe leZimbabwe sipha abantwana beZimbabwe ilungelo lokuthi batshengisele bakhonone ngalokho abakusolayo. Sicacile kakhulu isisekelo kulokho. Kodwa ke eZimbabwe umbuso esiwubona-ke okamnangagwa-ke umbuso ocuko olumangalisayo, umbuso ke olocuko okudlula umbuso kaRobert Mugabe. Okuthi abantu abavunyelwa ukutshengisela, abantu abavunyelwa ukukhuluma iqiniso lo kusola bakubona kuphambaniseka. Ungenza njalo ke usuyisitha selizwe sokumele uhlale ubotshiwe. Singananzelela ke lamantombazana amathathu ahlala ebotshiwe kodwa ke imthethandaba tholakale ngelacala ngoba kuyabe kungekho ke abakwenzileyo okubi. Kodwa ke leyo indlela ke yezanu PF yabe izama ukuthi bajezise, izama ukuthi ke ibathwalise nzima, iba victimize, bahlale bevalelwe, betshintsha izinkantolo, bagcine bangayenzi umsebenzi ke abawukhethelwa ngabantwana beZimbabwe ukuthi bakhokhele ke abantwana beZimbabwe bakhululeke, bangayenzi njalo lemsebenzi ke ebanika ke inzuzo yangekhaya, batshone ke betshitsha imthethwandaba, batshone bevalelwe bekuremand prison, ukuzama nje ukube phula ke umoya ukuthi bangaqhubekeli phambili beme kwezombusazwe kubandla leMDC Alliance, kube ngabantu abazagcina besithi akuthi ukuthi kuyingozi lokhu mana sihlale phansi uhulumende nalo yikho azama ukukwenza, yikho phela abakwenzileyo ke la kumgcini sihlalo uThabitha Khumalo khona lokuthi bakhangela abantu abababona ke beqinile, abantu abababona besilwa belwela ilungelo labantwana beZimbabwe, bese beqalisa ukuthi baba victimize, baqalisa ukubenzela ukubabopha, baqalisa ukubachaya, baqalisa ukubatshontshela, baqalisa ukubanyamalalisa, besenza nje bonke ubu besibona usenzakala ke ebantwini abalwela ilungelo loluntu eZimbabwe.
Ukubotshwa mahlayana kwabathathu laba singathi kuba lomthelela bani kumalunga ebandla leno, ikakhulu abasakhulayo, akubethusi yini bagcine besesaba ukumelana lohulumende?
Okwenziwa ke kulamantombazana omathathu abakhokheli bethu kweMDC Alliance kakwethusi muntu, intsha yethuki, abakhokheli abadala kabethuki, wonke umuntu kethuki. Sesikwazi thina ukuthi kusebenza kwezanu-PF, ikanti khona yikho kusiqinisa, kuyasiqinisa ukuthi silwe ngamandla.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngowebandla leMDC Alliance. Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU ithi abazali abanengi abasoze benelise ukuhlawulela abantwababo imali yesikolo ekuvulweni kwazo mhla ka 15 ngeviki ezayo, ngoba abantu abanengi balahlekelwe imisebenzi ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19. Ngokunjalo inhlanganiso le ithi uhulumende kumele adinge imali yokuphathisa izikolo ukuze zingakhwezi imbadalo. Uhulumende yena kakatsho lutho ngodaba lokukhutshulwa kwama-school fees. Sixoxele unobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Kusobala sibili ukuthi loba nje izikolo zizavulwa, kodwa ke abanengi bazathola nzima sibili ukuthi bekwanise ukubisela abantwana esikolo. Abanye ngabaqalayo kufunakala okuthize, kungaba yamayuniform amatsha, njengoba abazali abaningi bangkhona bengekho emsebenzini, imali zangkhona ziyahlupha lalabo nje abazincedayo abazisebenzelayo, amabhizinisi kade valiwe. Kuzaba nzima sibili ukuthi abantu begcwalisiseke okufunakalayo esikolo, okunjengokubhadala ama school fees. Kuza njalo affecta ke ukwenza kwabantwana esikolo, nxa kuyikuthi abantwana bazavula isikolo bengalakho ke okweneleyo, kungaba ngamabhuku, njalo ezinye izikolo zizanqabela ukuthi abantwana abangabhadalanga ischool fees beqhubekele phambili ngenhlelo zesikolo. So ludubo olukhulu ke olumangalisayo esesizahlangana lalo nje xa izikolo zivulwa.
Ukukhona yini okungenziwa ngohulumende okungenqabela ukukhwela kwempatalo yesikolo?
Uhulumende aluba ke uyadinga ke ipackage, sike sabona ke stimulus package kade ikhona kumnyaka odluleyo, kube yiyo ke ekhangelisiswa ke ukuthi inganikwa izikolo ukuze phela izikolo zingaze zadlulisela phambili intengo yabantwana ukuba ba attende ama classes. Izikole eziningi zizakhuphula ke ischool fees zikujwayelekile ke lokho njengoba nje intengo yezinto la ikhuphukile. Kodwa imali kayikho phela. Uhulumende kungani ke engangenela ke abone ukuthi uyancedisa ke ukuze isikolo phela zingaze zakhuphula ke intengo yokuphathiseka kuma classes kwabantwana. Yikho uhulumende ongakwenza esikubonayo okwamanje ukuthi kadinge ke imali ancedise ke abazali lezikolo ukuze phela imfundo yethu ingayehli iwele phansi.
Udaba lweholo lababalisi lona ulubona njani ngoba sesike sabezwa bekhala besithi uhulumende kumele engeze iholo leli bengakabuyele emsebenzini?
Ngolunye udaba ke esesizahlangana lalo njengabazali ukuthi sizabadala ke leyo mali engatholakaliyo abantwana bayehlala nje bengatholi ke imfundiso njengoba phela ababalisi lokho bekhonona sibona bayayivuselela ukuthi nxa izikolo nje zivulwa uhulumende kumbe umqhatshi kabone phela ukuthi izikhalazo zabo ziyakhangela nje kumbe ziyagcwalisiswa. Ngekunye ke okuzabangela ukuthi abantu babone ke kungaqhakathekanga ukuthi bebhadale ischool fees singatholakaliyo imali angibona ihlupha njengoba abantwana bangkhona babengafundi esikolo.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele we-ZCTU. Selamukele ngenjabulo isinqumo somthethwandaba esivimba okwesikhatshana ukuxotsha kwezakhamisi zesigaba seChilonga eChiretsi ezizinkulungwane ezilitshumi lambili. Isinqumo lesi sethulwe ngumantshi wemasingo ngolwesihlanu njalo sivimba ukududulwa kwabantu laba emizini yabo nguhulumende. Kodwa isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Charamba uthi kababuyeli muva ngalolu daba. Uhulumende uxotsha abantu labanje ngoba ufuna ukuhlalisa umlimi omhlophe ukuze alime utshani benkomo zakhe. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kuzindaba ezimnandi eziphume enkantolo ngokumiswa kancane lokho ukuthi abantu beChilonga besuswe endaweni yabo. Uhulumende lo kaningi-ningi ama-minority groups kakhangelwa. So mbona ngazathi okokuqala ukuthi abantu beChilonga ngabantu besichanganeni esibathi ngama-minority. So kubo ayisibo bantu abale vote eliningi ngoba uma kusenzwa ngohulumende into yokuqala ayikhangelayo yivoti. So kathesi ukuthi singathi kuzamniswa kumdeni kunjani yena esengakumisa ngenxa yokuthi uthole i-criticism eningi. Inkantolo zakithi osokuluhlupho kathesi ukuthi kakusafana nilayizolo sizithatha sezisenza ama-political judgments kaningi-ningi. So ukuthi inkantolo enkulu ingathini okokuqala ukuthi izaqala ikhangela ukuthi the political leadership elizwe ifunani. Ifuna ukunika umngane wayo ongumlungu lo indawo kumbeni ifuna ukuthi njengoba isisoliwe ngabantu ibisinika abansundu. Yikho lapho kule ndaba khona. So kakhulu kakhulu akuvuzanga sikhangele kakhulu inkantolo kodwa kuvuze sikhangele kakhulu ukuthi i-political leadership yona ifunani. Ngoba i-political leadership ifuna ukuthi inike umlungu lo akulanteza bamisa.
Kungayiwa kumithethwandaba emikhulu singabona yini isethula isinqumo esifanayo uhulumende ecina ebekela abantu laba?
ilungu laba ngabangane kwabalabo abalamandla ngabangane ibo abanikeza ibandla elibusayo ama resources so angeke behambe against bona ungabona sokuthola ukuchintshile kuyabe kukhona either indawo asebemi-identifyele yona kumbeni sebekhona abanye abantu abaza kuyahlukuluzwa kodwa uma kuyikuthi akuzange kube njalo bakhithwa laba bantu ayisiyonto entsha uRattenbach kwenzakala into efanayo
umnumzana mbuso fuzwayo ulwela amalungelo kazulu Sele kubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leKroniko lithi uhulumende sethembise ukuthatha amanyathelo aqinileyo ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus ezikolo. Inkundla yezim live yona ithi kubotshwe abantu abangamatshumi ayisikhombisa lasithupha 76 ekade besemfeni yomuntu onakanelwa ukuthi ubulawe ngamapholisa eGweru ngomgqibelo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Basakazi bami ngibingelele njani basakazi bami mani yazi kunento engithintayo lapha indaba yokuhlatshwa kwabantu kaloku bayahlatshwa kanti thina singabantwana bendwangu okuthiwa ma ifike esihlahleni somqokolo kanti phosele okungumntwana phezulu makulabolonyovu kungalunywa umntwana akuzangeni qale kuphosele umntwana ungabona umntwana elunywa ebuye ehlanya zokwazi ukuthi ala kugijelwa kuyadliwana yalunywa yiyo le nto esiyenziwa Why yena lo mdala angahambi naye uJehova lokho ejovisa abanye ufuna ukubabona sebenjani ukuze nayenzeke ngoba kumele kuqale ngabo khona ngale uJehova ebona bekubesitshela amanga wathi lo sibenke wauJehova lo ntongubani usiwenga but uJehova ayikho into ayijovile why naye engajovi lo mdala lo
Sanibonani abantu bakithi linjani ngezindawo.
Kwethuzi masizizwa bethi uMohadi useresignile. Avele ukuresigna kufanele ugugile lo muntu lo. Yiko besenza izinto ezingelangqondo akusho into ethusayo. Into vele kade ilindelwe ngabantu. Konke la umnankagwala wathi uwinga ukuthi beresigne. Kunini batshontsha, kunini babulala ilizwe. Ilizwe liphelile manje ngenxa yabo. Kuyajabulisa impela elinyisisela masizizwa ukuthi alitshile umsebenzi. Maybe bakhona abazangena ezikhundleni abangayenza ngcono danda sela wizana uPhefu la akube ngaba yaphuma nje bonke be resign kanti vele kona why being resign beguge bephela amazinyo lokube sezihlalweni uyenze kahle impela wayo wachia siyambongela kazi ufuna kuyenza njengalawa abafuna kufa bengasaboni ifile isikhundleni uyicini sebeyidonzo sebelala loba yikuphi siyambongela impela maye vele kanti ngela sizwe umsimphakathini kade sisiza ngani ngoba yinto yecini sebethatha ama office abantwana bezimbabwe besenza ama bedroom yinto ecina beyenza ngoba abalamsebenzi zibheka lokutshontsha lokubulala abantu lokuhlukumeza abantu asazi ukuthi orulandelayo ozoresigna ngubani beke beresign beyekele ukuphuma esikhundleni sebengasaboni sebengasela amazinyo sebegugile
kuhlelo lwe-studio 7 lo sendele picture le sakhamuzi esinye singumlimi lapha empowensi esimelamela plum tree side lokhu nje ngusendakini lapho nje ngenzela ukuthi likutshengisa abantu nje kuyimfundiso nje kuyindlela eyinye yokuthi abalimi abalimunya ukuthi bengazinceda ngakho mpela ukuthi balinde ngakho inyoni so yikho nto engikusendelekile imali lesifiso wethu ngapho hhayi ningabutshengisa abanye abantu nje ukusento ngumlimi njengomlimi empoens plum tree side endaweni yobizwa kuthiwa kusimelamela ibizwa ngupdmsi moyo umlimi lokulimela abantu la ma-tractors alimela abantu manje ngangibona uhlupho labantu inyoni zibadlela inyawuthi lokhu ngicabanga ukuthi nelezi nyoni ezisidlela kanje singazenza njani ngathola okungafana kudalisa ikhayithi efana lokhozi ngalokukhanyela nje ngakubona ukuthi lokhu kungazisolvela iproblem yenyoni ngakuthatha ngakufaka ensimini yami mpela ngagebhela isigodo sabaphezulu hhayi inyoni impela ngathola ukuthi hhayi azisahlali kuleyo ndawo ngafaka okunye futhi ngale lapho ukuthi sentori futhi azihlali so ngakubona ukuthi lokho kuyinto kungakulindela unyawo ukuthi kungakufaka lasemagroupini abantu kulenza ukuba yangihlupha kakhulu impela ukuthi abantu bakudinga hhayi lo kuyikhayiti nje ethengiswa ebuya emachayineni nje konapha is like a bird nje i-igli enkulu nje kodwa kulusizo kakhulu bafowethu hhayi ayikabi menti nje lani kona ngapho hhayi njengamadoda engiyazi ukuthi ngiyeyizwe lizifafa zindaba ezikuthi ezibalulekileyo kakhulu ezilosizo ningakufaka kwezinye indawo khonapho libatshele ukuthi kulo mlimo ososo ukheyimoyo ngapha kuthi kumela mila uphethe into ezithize.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Uzulu wakwele Cameroon uvikwa ekhala ngokuqonga kwezehlakalo zokwephulwa kwamalungelo oluntu nguhulumende walelo lizwe. Ubuyanga buvikwa bugxila impande ngamandla kwele Kenya ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Siziphethe ngodaba oluphathelane leMelika. Izigidi zezizalwane zakuleli lizwe sezimelele ukwamukela imali evela kuhulumende ejonge ukuziphathisa ngalesi sikhathi somkhuhlane we-coronavirus kulandela ukupasiswa kwesikhwama sikamongameli Joe Biden esingena kuma-trillion pose amabili 1.9 trillion lidale le-Congress ngomgqibelo. Umuntu ngamunye ohola imali ephansi kwe-80,000 ngomnyaka uzathola amadola ayinkulungwane elamakhulu amane $1,400. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringai yena othi izanceda kakhulu limali.
Ngibona le rescue package epasileyo ekunceda abantu as a welcome feature for umongameli welizwe uPresident Biden. Ngiyabona ukuthi wayethembisa abantu during the elections ukuthi the first 100 days into yakhe wayezanceda abantu bonke abakhathele okwakathesi lamabhizinisi athiwa ngama-small businesses ukuthi babanike uncedo lama-city council le local government ukuthi i-distribute i-COVID vaccines in a timely manner esikubonayo these days ukuthi kuvaccinatewa over 1 million people a day. In the first 100 days ezikamongameli welizwe uBiden wayethembise khonokho and ukuthi abantu bazathola uncedo abalifunayo.
Ekuqala kwakuthwe abantu abazathola imali ilabo abahola imali engange 100,000 ngomnyaka kusiya phansi, kodwa sokuguquliwe sokuthiwa izatholwa yilabo abahola imali engange 80,000 kusehla kusiya phansi ngomnyaka. Abanye bayakhala bathi iloko kuzatshiya phandle abantu abaningi abadinga usizo lwalimali. Ulubona njani lolo daba?
Ukuthi bakhiphe i-threshold from 100,000 yayiqale i-120,000 to 100,000 kathesi ukuthi i-bill yona leyo ipase in the Senate bayifake ku-80,000 ngoba bathi bona abantu abathola 80,000 and above they don't need that kind of help. Iza keepa 7 million people out of that threshold. But sithi okwakathesi hayi kuyabongeka lokho ngoba abantu abaningi besibona lathi sebekhathele amabhizinisi sevalwa. So this is a shot in the arm.
Umnumzana Tim Moringai ucubungula ezombusazwe. Siziqibe ngokukhangela ebezihamba phambili. Ibandla leMDC Alliance lithi umgcinisihlalo walo unkosazana Tabita Khumalo ulokela liswe esibhedlela kulandela ukuhlaselwa kwakhe ngabantu endlini yakhe ngomgqibelo ebusuku. Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU ithi abazali abanengi abasoze benelise ukuhlawulela abantwababo imali zesikolo ekuvulweni kwazo ngomvulo. Umeli weHarare West edale lePhalamende njalo engoweMDC Alliance unkosazana Joanna Mamombe labanye bakhe bazamiswa enkantolo namuhla. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.